Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 Mphalakazi 2016 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
We are going to participate in the next elections. There should be no doubt about it. What decision we take at that
point. Zopateka kukhetho kakukho kuthikaza kulokho okuzenzakala phambili kungokunye kodwa okwamanje sesilungiselele ukhetho.
Abe bandla le MDCT bathi bazabambana lamanye amabandla kungenwe kukhetho nxa abasekeli bebandla bengavuma lokho.
Into zonke zikhanya sezilungile lalabo ade beyenza okangekuthiwa i-accreditation sokwenziwe sikhuluma nje sowuqalile ngomhlanga wokuqala we-Policy Bureau suhlezi sikhuluma kanje sathathabesingena wethu we-Central Committee.
Ibandla leZANU-PF seliqalisile umhlangano walo oyenzwa kanye ngomnyaka we-Annual People's Conference oqhutshelwa edolobheni leMaswingo. Abesifazane bakhuthaza ukulungisiswa kwemithetho eqinileyo ejonge ukuvikela lokuthuthukiswa kwabo emizameni yabo yokuthola amathuba afana labesilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abe MDCT sebeguqule ingqondo ngokulokho abakade bekutsho ukuba abayi kungena kukhetho luka 2018 nxa kungaguqulwanga indlela equtshwa ngayo ukhetho. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli ye-National Executive kanye le-National Council ebandleni le-MDC ihaye umkhokheli wayo uMnumzana Morgan Tsvangirai ekupheleni komhlangano owenzelwe esigodlweni saleli bandla e-Harvest House eHarare. Embikweni wakhe wokugqiba umhlangano wenkokheli wensuku ezimbili, uMnumzana Morgan Tsvangirai utshele intatheli zindaba ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kukhetho luka-2018.
We are going to participate in the next elections. There should be no doubt about it. What decision we take.
Sizophatheka kukhetho kakukho kuthikaza kulokho okuzenzakala phambili kungokunye kodwa okwamanje sesilungiselele ukhetho. Ingatsha zonke zebandla elizweni sesizoqala ukuqhuba inhlelo zokulungiselela lolo khetho.
Wengeza ethi ibandla lakhe liyajabula ngalokho osekusenzakala kwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika lapho ukhetho oluqhutshwa kulandela izifiso zikaZulu.
However, we cannot mention the issue of Yaya Jammeh is now singing a
singake sacho lokhu uYaya Jammeh osehlabela ingoma ehlukile ngemva kokuba eke wavuma ukuba unqotshiwe kukhetho.
Ethi sebelubambile ukhophe lokuba eseqalile uMongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF ukwenza amalungiselelo wokufuna ukuqilibezela kukhetho luka-2018 okungamazwi asekelwe ngobona ngenhlelo zebandla uMnumzana Abednego Bebe.
Sesikubonile futhi indlela afuna ukuthi aqilibezele ngayo indlela enjani. Esingathoze sikwenze ukuthi sime phakathi komphakathi sithi khangelani bafuna ukuqilibezela so. Esiza kwenza thina ukuthi lokho abafuna ukukwenza sifuna abantwana beZimbabwe abayibo abavotayo babekwazi ukuthi yilokho okufuna ukwenziwa izami.
Kungakho kumele abamabandla aphikisayo babophe ziqine umnyaka ka-2017 ungokulungiselela lolo khetho.
2017 sesilungiselela ukuthi wonke umuntu weZimbabwe ongazaka vote longazake azihluphe ngento zepolitics ukuthi wonke umuntu kasukume kathesi ngoba ukuthi kuphele uhlupho lolo esilalo osolutshengise okwesibili ukuthi imali singaze sibe layo lanxa ingayamanye amazwe sisuka sehluleka ukuthi siyilungise ibe imali engasebenzela abantwana beZimbabwe.
uBebe ethi kuzamele kube lokukhulumisana kwamabandla aphikisayo akumanyano we-coalition ukuba azoncintisa njani kukhetho luka-2018.
Kuzaba lo ozamela i-presidency oyedwa, kube lo muntu ozamela i-constituency oyedwa, kube lo muntu ozamela ke i-ward ku-council oyedwa. sibuya sindawonye sikhangela ukuthi olesiqwanga kuleyo ndawo lapho singamisa khona ngubani sivumelane sonke njengamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu sokufikile esikhathini sokuthi kasisebenzeni sonke ngokubambana ngokuvumelana ukuthi sikhiphe umgqalo
abe MDCT bathi umnyaka ka 2017 uzabe umumethe inhlelo eziningi okubalisa imfundiso kubalandeli babo ukuze bazwisise ukuqakatheka kokubhalisa amagama kugwalo lwabalelungelo lokuvota lokubakhuthaza ukuba baphatheke kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba olufanayo. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ibandla leMDCT selifuna ukungena kukhetho lomnyaka ka-2018 ngenxa yokwesaba ukuthi lingaswela amalunga edale lephalamende.
Kwabe kutegcekeni ukuthi iMDC ayisoze yanelise ukuthola inguquko emthethweni owesenjiswe ekhethweni njalo nokuthi yayizagcina nje ithe yona hhayi kungangcono siphatheke kulokuthi sihlale singaphandle kokhetho njalo khonokho phela kuyabasiza ukuthi ama-MP abalabo emele bephalamente abalabo ngeke bafuna ukuthi kungangenwa kukhetho ngoba kabafuna ukuthi balahlekelwe izikhundla zabo. Kodwa bona kwakungumbuzo osegcekene ukuthi uzahamba njani nxa ukuthi uhulumende katshintshanga lutho. Ngibone ngani njalo benze kuhle ukuthi baphange bakukhuluma isikhathi sekhona ukwenzela ukuthi abantu bangabe lokhu bengazi ukuthi ibandla leli lizaphatheka yini kwezokhetho.
Pho kwancedani ukuthi ibandla leli lingangeni kukhetho lusanda kwedlula. So ngabe kwaguqukani wena ngombono wakho?
Khonokho kwabasiza ukuthi umkhokheli wabo nobukhokheli bebandla bubonakale ngani buyaqinisa umthetho njalo bayakwanisa ukuthi balwisane nohulumende ngendaba ezithize. Kodwa nxa sekulukhetho olukhulu njengalolu babezesaba ukuthi bangalahlekelwa ngabameli bephalamenti laba abaningi kangaka basike bakunanzelela ukuthi bangeke lukuphatheka kulolo khetho bangalahlekelwa ngabameli bephalamenti abaningi okungaba into ebingenza ukuthi ibandla ngokwalo libhidlike ngoba liphethwe phela kakhulukazi yikho khonokho ukuthi balabameli bedale lephalamenti.
Kodwa ubona zani kukhona yini okuza kuquka okudlula khonokho ukuthi sebelungisa izekisilungisa i-voters roll?
Angiboni ukuthi inguqu izakuba khona.
Hello-ke uMnumzana Nkululeko Sibanda owekolijini yemfundo yaphezulu e-Huddersfield University kwelebhilitane ubekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le ebhilitane. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Israel Moyo uthi ibandla le-MDCT kumele lidinge indlela yokukhuthaza uZulu ukuthi alivotele kukhetho oluzayo.
Ngibona ukuthi asizosize kakhulu njalo sizoletha umehluko esiwudingayo ngoba khathesi abantu badinwe ngokuvota bedinwe ngokuvotela i-NCC bethemba ukuthi i-NPC izaguqula izinto. So bathinge ngena embusweni ehlanganiselayo i-government of national unity bakhayela kakhulu ekugcwaliseni izikhwama zabo njengoba vele abantu be-ZANU-PF bake kwenza and bathe sebephumile baqezuka okunjenza ukuthi khona libanda elingabandibananga njalo ukukhokheli walo uyefuna ukulibambanisa ibanda elilodwa eliqinileyo. So kuba kulele inhliziyo sokuba uzephule inhliziyo abantu khonokho futhi khona bengaba lithemba yinkona uthandiwayo ngesimo ayisosona lakhezi uzenelisa yini ukuthi lokhu akade engakwenzi kuqala ukuthi athathe umbuso from umgabi njengoba uyabe engqobile uzakwenza na njalo waye akade engakwenzi eminyakeni edlileyo. So ithemba sibe mina kangibona likhona.
Pho manje kwenziweni kumele bengangeni vele kukhetho olulandelayo?
Kumele bangene but esikukhangeleleyo yikuthi abaqokane nabanye abaphikisayo kucace ukuthi ngubani ozamela iceli lalabo abaphikisayo ngoba ukuthi sibisele umbuzo kwi-ZANU-PF njengoba uyibona layo ayikho lapho esigabi sabona i-ZANU-PF ayitshela amacebo acacayo ngokuthi uphikisa ilizwe kodwa nxa labo lokhu bephikisana ngokuthi khona ngubani uzakuya esicocweni laphana phephula abantu inhliziyo asingasakwathi sithininga kodwa nxa bengabambana khathe batshengise ukuzimisela kwakhona nobantu bezimbabwe sesiyikhulula-ke khathe njalo izani nxa iluzile kumbe idliwe sizayifuphumela umbuzo nxa ingafuna ukuthi nika ngokusemthethweni.
Leyo-ke yingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Israel Moyo obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ibandla leZANU-PF seliqalisile umhlangano walo omkhulu oyi-annual people's conference oqutshelwa edolobheni leMasuyingo. amalunga edalele Politburo ahlangene eHarare lamuhla lapho ahlafune khona okumayelana lomhlangano lo ozaphela ngesonto. Idale leZANU PF Central Committee likhangelelwe ukwenza umhlangano ofanayo kusasa lapho okuzakhangelwa khona izinqumo ezithathwe lidale lePolitburo. Amalungiselelo omhlangano lo oweconference ozakwenzelwa eMaswingo asekuzinga eliphezulu ngoba sokulungiswe le ndawo lapho kuzabe kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu amahlanu i-6700. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma olilunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU PF.
Into zonke zikhanya sezilungile, lalabo ade beyenza ngesikhiwa i-accreditation sokwenziwe. Sikhuluma nje sokuqalile ngomhlangano wokuqala we-Politburo, usuhlezi sikhuluma kanje. Kusasa sebe singena owethu we-Central Committee, andubana sesisuka somethu siqonde eMaswingo, sesidibana ke abanikazi bephathi lapho ngishobela ama-districts representatives bephathi abazabe khona khona eMaswingo.
Singathi-ke umhlangano lo vele ukhangeleleni okuyakhulunywa kakhulu khonapho kuyini?
Sikhangele ulesikhathi izinqumo zethu zintengephathi ayisiyo Congress le, so ayimhlangano nje sozawutshintsha ukukhokheli. Siyokhangela-ke ukubana okungabe kusihlupha kusikhathaza kuyini.
Ye, kodwa ubona zani izinqumo elizazithatha khona ngale-ke eMaswingo, kambe ziyakhangelwa njani nguZulu? Kuzayemukelwa kumbe liyabe liphonga ukuzixoxela nje?
Iy'nqumo zethu ziyinqumo ezihlala zizihle kakhulu. Into emele sibonantu amele siphumela yini kona sikumele sikhangelisise abantu laba abasebenza uhulumende, ngoba abaningi bakhona kuyakhanya njalo kusegcekeni ubana bayenza izinto ezingashizwe ngabomo ukwenzela ubana uZulu kusasa asole uhulumende aphinde asole ibandleni kusayene ezanu phezu. Kodwa-ke thina zinye ezanu phezu siyabe sifunile izinqumo ezinhle kakhulu, kodwa bakhona abanye abantu abasehlulekisayo abaphakathi kukahulumende abasebenze emahofisini kahulumende ababe bengahambelani nebandla lethu le-ZANU PF bengene phakathi kwabana besebenza phakathi ne-proper ama-agenda amanye amabandla.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma olilunga ledale le-Central Committee lebandla le-ZANU PF obekhuluma loGibbs Dube Studio 7 ecingweni eseHarare. Lingakhohlwa-ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe short wave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokukhuphuka kwenani labasakhulayo eZimbabwe abathelelana igcikwane lengculaza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abawelwe ingozi emhlabeni jikelele e-International Committee of the Red Cross isicwayise ukuba inkulungwane lenkulungwane zabantu makaza abahlezi endaweni ze-Aleppo e-Syria ebezibuswa ngabahlamuki abalwisana lo hulumende weSyria balakho ukubhekana lobunzima obukhulu ngoba bengasela lapho abangabalekela khona bekhuthaza amacele alwisanayo ukuthi abavikele. Umnumzana Antonio Guterres wakwele Portugal ufungiswe ukuthatha isikhundla sokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ngomvulo. UGuterres oleminyaka phose ngamachuma isikhombisa yokuzalwa i-67 wake waba inhloko kahulumende ePortugal phakathi kweminyaka 1995 lo 2002. Inhlanganiso yeZimbabwe Evidence Informed Policy Network ibilomhlangano lamhla okucubungula ngokuthengiswa kwezithelo zeganga emazweni aphetsheya. Lomhlangano wenzelo yaRare ubuhlaziya amacebo angasetshenziswa ukuthuthukisa ibhizimusi lokuthengisa elizweni laphetsheya izithelo, imibhida kanye lokunye okufana lamacimbi. Isiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Gilchrist Ndongwe utshele iStudio 7 ukuthi bekule ngcitshi zomkhathi kunye lezemvelo kade zisipha lazo imbono yazo emhlanganweni lo.
Ukusupport ama indigenous foods basically siyenza ukuhlanganisa abantu namuhla, abantu abanjengama researchers in indigenous food, lama producers of indigenous food, lama regulators Bimtrade, the ministry, bahlanganisile namuhla e-Crown Plaza ukukhuluma ngendaba yokuthi singenza njani ukuthi ama indigenous food abe indigenous, abe commercial, you know. And i-sector kade siyikhangele yabafazi nabafana abancane lama-youth ngeZimbabwe, yiyo i-sector kade siyikhangele ama-youth labafazi abas-producing indigenous foods ajengebaobab, amalula lokunye okulungiswayo la abantu.
Manje belikhangelani kakhulu, belikhangela yini le ndlela okuphekwa khona ezinye izinto ezivela kuma-fruits wona lawo?
Sesikhangela from the production point ukuthi nxa abantu bethatha amacimbi for example bebalungisa, they process them ngendlela elungileyo ekhupha imikhuhlane, ekhupha ama-worms abanye abatholakala emacimbini. Sikhangele futhi i-packaging, sebenzile i-processing, bayipackagea njani lekulebhula kungakuyana kulebhula ama-products awo. Sikhangele futhi lama-markets ukuthi ngabe senze i-process yonke singabancedisa njani lezimtrade udinga ama-markets. Then sikhuluma futhi mbinjana le kuthiwa yi-market intelligence ngekikhiwa.
Kona ukudla kwemvelo lokhu kuningi yini nxa sikhangele ukubana lezi nsuku kungani izihlahla ziyaganyulwa lokunye okunjani?
No, into lezi these days kangangani izihlahla ziyaphela, ngiyavumela nawe. But kulama-areas for example i-baobab kulokukhuluma kakhulu ngendawo yokuthi how can you make our baobab commercial. Kulendaba abanye besenza idobi ndingenza but of course siyakwazi ukuthi idobi sidala lalikhona zizolo zimbe. But bekhangele futhi ulude konke lokuyana bekukhuluma ama-products amaningi turning into commercial, thengiseke not eZimbabwe lapha kuphela, ithengiseke ne-overseas.
Manje belikhangela na ukubana nxa umuntu engathola sithi ngamacimbi kumbe lulude kumbe imbuya kumbe kuyini ukuthi belikukhangela yini ukuthi lingathengisela ngaphi?
Yes, leso izintredi likhona. Izintredi ile program yayo, le project yayo encedisa abantu ukudinga imarket ngaphetsheya nalapha futhi eZimbabwe. Izintredi iyayenza ama-projects ama-courses ekuncedisa abantu ukuthi badinga balitholele ama-markets futhi balifundise futhi ukuthi lipackagea njani. And bayalincedisa futhi ukuhamba ama-fairs ngaphetsheya, kulama-fairs ayenziwayo ema-indigenous food ngaphetsheya. Lokuthi futhi i-market yalapha futhi bayalincedisa futhi ukuthi i-market lapha yabona izinto ezingulude isogama ola ama-traditional food lawa liyakhangela kakhulu atholakala ema-supermarkets abantu thingathi ama-northern suburbs njengekobulawa laphana bayathola e-youth ed e-Burnside abona ama-supermarkets angale. But ngapha the ordinary liyakhangela the ordinary ama-supermarkets ngapha emalokishini ngale noma lirangelanga abanayo into leyana.
Aloke ngumnumzana Gilchrist Ndongwe isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Evidence Informed Policy Network ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abesifazane bakhuthaza ukulungisiswa kwemithetho eqinileyo ejonge ukuvikela lokuthuthukiswa kwabo emizameni yabo yokuthola amathuba afanayo labesilisa njengokudingwa isekelo sombuso esitsha. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganeni wokuhlolisisa isekelo sombuso esitsha lamathuba okulinganiswa kwabesilisa labesifazana owenzelwe eHarare lamhlanje owe-AMH Conversations. Abesifazana basole kakhulu udlakela kwezombusazwe bethi yiyo imbangela esisenza ukuba besale belokhu bebalutshwana ezinkundleni eziqakathekileyo kwezombusazwe. Bethi kudingakala umthetho ozalawula amabandla ezombusazwe kulolu daba njengokwenzakala kweleRwanda. Unkosikazi Nobuntu Ndlovu ngusomabhizimusi uthi sikhangela ke i-quota system ekhona. Lokhe kudingakala ukuba abesifazana bephatheke ngendlela engcono bezimele.
Singasikhangela i-quota system yale ekhona eParliament kade siyidiscussa. Already umuntu ungena esele disability yona leyo ukuthi ungene ngani ungene nge-favor awungena nge-equality. So usitsho ukuthi njengabomama asisafundiswanga ukuthi kumele sizingenele njani on a level playing field.
Unkosikazi Miriam Sibanda osebenza lamantombazana kwezemidlalo uthi amathuba akekho kwezemidlalo kumantombazana ngoba bengaqakathekiswa kangako ikakhulu kwezenguqu.
Inkinga iyabuya iparticipation yabo. Abala ama resources ekusebenzisa ukuthi badlale kuhle. Baningi bangkhona vele ababhadalwa imali yokudlala.
Uthe sikhuluma kanje uthe ezama ukulwela ilungelo lamantombazana la wagcina elahlekelwa ngumsebenzi.
Singayikhuluma indaba labantwana kule mali ivele iFIFA meant for amankazana. Yiyo ngathi singena ama meeting abuza ukuthi imali le ingapi ihamba njani and abantu laba abafuni kusicasesela ukuthi imali le ingapi. So yiko bathi hayi beta uphume asifuna abantu babuza indaba lezi.
Ethi kulamantombazane edlula amakhulu amabili azalahlelwa ngamathuba leholo emidlalweni wenguqu ngomnyaka ozayo ngoba kuthiwa abesifazana baxoxekanga kundlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Ndlovu uthi kuyadingakala ukuba abesifazana bephathisane kulokudoniselana phansi. Ethi yena uzama ngayo yonke indlela ukuphathisa abanye.
Sikhona esifuna ukuphathisa abanye nabanye siyaphathisana. Mina njengami emsebenzeni wami ngiyenza marketing and so marketing it's ukukhulisa ibusiness yomuntu. Ndlela ngibanika ama services and sometimes to the extent of thing I give free services because I can see ukuthi ukumfundisa engikwenza kuzama empower ukuthi kusasa ibusiness yakhe ikhule, enxa ibusiness yakhe sikhulile kusasa uzabe sekwazi ukuphendula kimi athi same ibusiness yami sikhulile semfuna ukubhadala manje ukuthi senze njani ukuthi sikhule. But omama abaphe zilawa sezikhundleni eziphezulu singanqamba ba approach ukuthi babe ngama mentor or si exchange or even uhlala phansi ube le lunch lo muntu ukuthi akhulume lawe awujethe impilo yakhe qalisele ngapi wenzeni ukuze afike lapha afike khona uyathola ukuthi kuba nzima.
Ivoice enye ehlanganiswa ecoxela umbuthano ithi ilenhlelo ezijonge ukwengezelela amathuba besifazana ukuba ezinkundleni eziphezulu kusiyafika kumnyaka ka-2020 ebethi bonke abesifazana abazinikeleyo belesifiso balakho ukuphatheka. Abesifazana bathi kuyadingakala ukuba isekelo sombuso sitholakale ezikolweni ngoba iningi lazo lingelaso njalo labaphathi bezikolo bebalutshwana okumangalisayo abalolwazi lwesekelo sombuso. Ngimele Studio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abazali abalabantwana ababelethwa belegcikwane le-HIV asebekhulile sebekhuthazwe ukuthi batshele abantwababo ngesimo sabo njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli. Inkuthazo le iphuma ngesikhathi ugatsha lwe-National AIDS Council lusithi ukuthelelwana kwegcikwane leli kuyaqhubeka ngezinga eliphezulu kwabasakhulayo. osebenza lenhlanganiso yeCulture Shock Trust unkosikazi Nqobile Munzara utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende laye ulomlando omkhulu amele awufeze ukuze kwehliswe umkhuhlane wengculaza elizweni.
Kulamalanga adlulileyo besibona ontanga behamba kulawa amaphathi okuthiwa ngama-nude party kumbe ama-teen party. Kodwa-ke kulezi nsuku into esihluphile kakhulu kakhulu endaweni eziningi ludubo. Umumo we-economy eZimbabwe isiyenza abantwana bedinge izindlela zokuthola imali ezingalunganga ezifanana lokuthengisa imizimba yabo, lokuyenza into ezifanana lazona lezo, ukunatha utshwala lokuthatha izinto ezidakayo, amaphilisi adakayo. Yonke linto ibisiba yenza ukuthi nxa bengena kulawo ma-decision okuthengisa imizimba yabo bengakucabangi kakhulu, ngoba babethengisela abantu abaninginingi abachiyeneyo abakhulu kulabo ngeminyaka 10-20 kuseya phambili. Okunye ke mtunga okukhona ukuthi kulabantwana abasakhulayo abakuma 14, 15, 16 years, even more, abazalwayo ngesikhathi igciwane le-HIV lisagcwele lapha eZimbabwe, ukulatshwa kwalo kusahlupha. Labo bantwana iningi labo abazali babo abakabatsheli umumo we-HIV yabo, kusho ukuthi abakwazi ukuthi bathwele lelo gciwane. Batholakala-ke labo banye babo behamba bengakwazi njengobani ukuthi bale-HIV be-infecte abanye abantwana ngendlela ezitshiyeneyo. Kuqakathekile mtunga ukuthi nxa ungumzali olomntwana owazalwa elalo igciwane, umchasisele umntwana kusalesikhathi.
Uhulumende yena mhlawumbe lo gatsha lwezempilakahle kukhona yini abangakwenza?
Ye, kutsho ukuthi mtunga uhulumende benganceda abantwana ontanga ukuthi bebakhuphe ebunzimeni abazithola bekubo khona. Njengokuthi umntwana nxa esesikolo, uhulumende kancedise ngokuthengela lowo mntwana amabhuku lokuncedisa nje ukuthi yonke into efunakalayo empilweni yomntwana osesikolo ibe khona lokudla.
Alo ke unkosikazi Nqobile Munzara owenhlanganiso yeCulture Shock Trust ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ecingweni eseHarare. Mania Day ingoma ka Lloyd G oyaziwakala ngokuthi ngulavender esigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ibandla leZANU-PF seliqalisile emhlangano walo omkhulu we-annual People's Conference oqutshelwa edolobheni leMasvingo. Abesifazane bakhuthazwa ukulungisiswa kwemithetho eqinileyo ejonge ukubavikela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama uChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.